inhlanganiso yamazwe aweAfrika eAfrican Union ikhangelelwe ukuba lomhlangano wenkokheli zamazwe abensundu oweOrdinary Session of the Assembly of the Heads of State and Government of the African Union yonale inyanga kaZibandlela mhlaka 28 lo-29 kwele Ethiopia. Esuka eDavos, uMongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyangena umhlangano wakhe wakuqala e-Ethiopia ngemva kokuhluthunelwa intambo zombuso kowayengumongameli uMugabe obephiwa inhlonipho enkulu yile inhlanganiso. Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngemibono ehlukeneyo loluhambo bethi luqondile kodwa kuzakuba ngumqanso ukuba uMnangagwa amukelwe yilabo abakade belobudlelwano loMugabe ngoba emhluthunele umbuso esebenzisa ibutho. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Monica Ncube uthe okumqoka ukuthi lokho uMongameli azafika akutsho uzakulandela na esephenduke ekhaya.
AU is a good platform, Sibili. I platform e right njoba sinanzelela ukuthi uthwa kula kabe kula ma presidents angafika 60 kumbe ngithi kabe kula bameli abangafika 60. Okusho ukuthi i platform enhle yokuthi sizimakethe njengelizwe. Kanti okuqakathekile ukuthi khonokho esifika sikhulume khona ngale yikho yini esizathi siphenduka ngapha sibe yikho khona.
Umfundisi Whiteman Moyo webandla lenkonzo ele Greater Works International uthi umsebenzi kaMnangagwa mukhulu kakhulu njalo ilizwe lisalelwe isikhathi esifitshane ukuya ekhethweni.
Bekuqakathekile ukuthi akhulume ngobuciko, akhulume nangobungcwethi, bakhe bonke azwakale Sibili acace uma esekhona ngale ku-summit AU kuma-African countries. Njalo, phela siqathanisa lokuthi omunye wakhe osanda kutshiya isihlalo, uRobert Mugabe uzathola ukuthi ukwamukelwa kwakhe kakhulu ngamanye amazwe bekugxile kakhulu ekuthini uyenelise ukuthi nxa ephakama phakathi komphakathi laphakathi kwama-summits wonke ayewayethekelela ehamba esiya kiwo wayezwakala.
Evumelana lomoyo unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye-This Constitution uthi umongameli kumele asebenze gadalala abone ukuba ilizwe liyavuka.
Kuba kuMnangagwa lapho njengo-president wethu e-CA African Union okokuqala ngimbona Sibili under pressure to justify i-existence yakhe njenge-president ezamakhetha khona iZimbabwe njalo ethengisela ukuthi iZimbabwe isi-ready kusebenza lamanye amazwe.
Isakhamuzi sePlumtree uMnumzana Thamani Ncube uthi kubalulekile ukuya kukamongameli e-Ethiopia kulapho abantu abakhangelele ukubona isimilo sakhe njalo i-Africa Union ayilamandla ekuguquleni inkinga ezibhekane leZimbabwe.
Kuyinto ebalulekileyo emphakathini weZimbabwe ikakhulu sikhangelele ukuthi khona umongameli obekade evele ehlala kulimihlangano selokho kwasungula i-African Union uRobert Mugabe. Kulapho uzulu wonke akhangelele khona isimilo uMongameli Mnangagwa azasiveza mayelana le-African Union. Futhi khona i-African Union ivele yona nje inhlanganiso engela into engaluletha empilweni zabantu beZimbabwe.
UMnumzana Muhle Masuku uthi uMnangagwa uzabhekana lobunzima bokwamukelwa ngamalunga e-Africa Union ngoba bebelobudlelwano obukhulu loMugabe.
As a person is going to be very difficult. Kuza kuba nzima kuye ngenxa yokuthi labana abantu bebezwana and uMugabe bebemprotectile for such a long time. Yikho ke uma efika kuza ke kumkhathaza. Abanye bazamkhangela ngamacimezo angalunganga kodwa eventually yiclub phela yababusi bazanamukela.
U-ambassador Neva Ponde uyaluthakazelela lolu hambo kodwa ufisa ukuba umongameli akhulume ngokuguquka komumo womkhathi.
Lapha siyabonga kakhulu ukuthi umungameli uEdim Mnangagwa uya eAfrican Union. Lokhu sifuna ukubonga kakhulu, but sifuna ukuthi vele ubaba akafika khona ngalo. Of course siyakwazi usiwo umhlangano wangukhona wakhuluma nendaba yomumo womkhathi. I-climate change is real. So lokhu sibili sifuna ukuthi vele amazwe wonke akhangele into lezi sibili.
Lokhe engene embusweni, uMnangagwa usethekelele amazwe awezwekazi le-Africa abalisa iAngola, iNamibia, iMozambique, iSouth Africa leZambia emizameni yokukhulumisana lalamazwe mayelana lombuso wakhe lamabhizimusi kunye lokhetho oluzayo. Sikhuluma kanje usemhlanganweni wezokuthuthukiswa kwenotho emazweni omhlaba edolobheni leDavos kweleSwitzerland oweWorld Economic Forum okulohambo lwakhe lwakuqala emazweni aweEurope. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.